indaba eyenzakalayo malana ngabantu laba ababuya bedilize izinto ezifakwa yilaba abantu abayenza ama-commemorations abantu abathabalalayo ngesikhathi se-ground izwisa ubuhlungu kakhulu. Okusuka futhi kudidanisa ingqondo yokubana siphangisa sifuna ukubana siqase ukukhombana ngeminwe masinyane namba abanye bathi ingatsha zikahulumende ezenza khonokho. Kuphinde kube labanye futhi abathi hhayi bona bodwa bayalwa ngoba kwake kwaphuma even ku-social media lapho Twitter abanye besithi kanti indaba lezi elodwa lingasibizanga lokhu lalokhu lokhu lalokhu. Mina into yade ngibona ngathi ayinto epheleleyo njalo efaneleyo ukuthi bona nxa sisenza into ezinjeyana abake befake ukubana kube labantu eduze abahlala bekhangela into zonaleziyana njengakhonokho esikubonayo kuma-monuments nje wonke jikelele siyabona ungakhangela eChabalala laphana ukhangele ematoposi ngale bakhona abantu abalindayo bebhasoba lezo ndawo ukubana indawo lezo zivikeleke zihlale zizindawo ezilungileyo.
Baningi juma abantu abacabangela ukuthi konke lokhu kwenziwa ngabantu abadlelana lohulumende, ububona njani khonokho?
Angiboni ukuthi uhulumende kaba umnakagwa ungenza into enjalo ngoba khangela sikhuluma nje amaviki adlulileyo ubuyile futhi lapha koBulawayo ezohlala nale nduna bezama lokhu bexhwayisise bedingisise indlela yokubana udaba lolu luthole impumela ezavisa iclose. So ungathi umuntu onjalo othatha isikhathi sakhe asuke eHarare abuye lapha koBulawayo ahlale phosa impelaviki yonke bezama ukubana becubungule udaba lolu abezethuma abantu ukuthi beyenzile njalo na.